Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 20 kumbimbitho 2020 ngutungameli Mkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seThornbrook kobulawayo kasilungelanga ukuba lezigulane ezelatshwa zihlala khona, ikakhulu ezilomkhuhlane we-coronavirus.
Indlu nje eyayisihlezi ingasebenzi, abayithetheyo bayikorobhakorobha bangani bafake kuyikhobhrambijana lokuyizitulo okubolileyo kuthiwa kumelela i-COVID. Yinto engiyibone lapha mina. So vele lokuyizingutshanyana okungani vele kudotshwe ngubengaphi, ungani ngokwamajele.
Odokotela besibhedlela sempilo bona bakhala ngokungabi lohlonzi kwemitshina eyathengwa kwele India.
Imitshina thina sikwazi ukuthi yayimitsha yini nathi, ngoba sayithole vele siyi-unpacking. So ungezakala ukuthi yayimitsha, ungezakala ukuthi yayike yasebenza sikwazi, kodwa sayithole vele siyi-unpacking. Sebeyizama ukuyikhonekta ukuthi bayitheste wabona ukuthi yasebenza.
Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli osacathulayo uMdawini ehamba leqembu lakhe le-Izingwenyama. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seThornbrook kobulawayo kasilungelanga ukuba lezigulane ezelatshwa zihlala khona, ikakhulu ezihlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Ikomiti le ithi indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane kanye lokwamukela abahlolwa umkhuhlane lo kayila michina lempahla efaneleyo engasetshenziswa ngabezempilakahle emizameni yokulwisana le-coronavirus. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Amalunga edale lephalamende aveze ukwethuka lokudana okukhulu ngemva kokubhoda behlola isimo sesibhedlela seThornbrook Hospital Isolation Ward esikhangelelwe ukuhlola lokugcina abalegcikwane lecorona, bethi asilungelanga ukwenza lowo msebenzi. Umgcini sihlalo wale ikomiti uDokotela Ruth Labode uveze ukukhathazeka ngesimo abasifice esibhedlela.
Akulanto engiyibone phakathi, kulanto ekhona lapha esibhedlela. Isibhedlela lesi yindlu nje eyayisihlezi ingasebenzi, abayithetheyo bayikorobhakorobha bangani bafake kuyikhobhrambijana lokuyizitulo okubolileyo kuthiwa kumelela i-COVID. Yinto engiyibone lapha mina. So vele lokuyizingutshanyana okungani vele kudotshwe ngubengaphi, ungani ngokwamajele, vele akukho right. Into indawo le yayivele ingasasebenzi. Ungahamba lingahamba eThornbrook ngalo kule TB kuSmart asikuthi city council, city council is not ready. Ayincediswe i city council ukuthi indawo le ibe ready ikho kukhona.
UDokotela Labode ungezelele ethi i 25 million US dollars eyavela eGlobal Fund ayibuye izolungisa isibhedlela seThornbrook Hospital kanye lokuthenga imbeda esibhedlela seEkusileni.
Izibhedlela zakobulawayo azikho prepared ukuthi azikwanisi, azilamali, azila equipment, azila lutho. Akulanto engayenzakala la kungabuyi i-COVID, siyafa sonke siphele du. So into ekhona lapha ukuthi thina njengama members of parliament sithi ma kune mali esivela ku Global Fund ayibuye lapha ilungiswe kuyindawo lokhu, ngenxa yokuthi kuyindawo lokhu kula advantage yokuthi kula ma-trend nurses anti kuzakhangela ke labantu abagulayo sibithi banithi nursing care. Labantu abanye abangani ba-positive kodwa bekwanisa ukuhamba-hamba kabangasiwe emakhaya, kabasiwe eBusileni, asivuleni kuseleni kusasa. I-25 million le Global Fund yiye sesimelele lapho ukuthi yena enye yangkhona ilungise indawo le, ilungise indawo le ibe ready, kube le mbheda, kube le equipment, kube konke okukhona eWilkins. Mina kubuhlungu ngoba iWilkins ngiyibonile bakithi ibingani i-5-star hotel. Laphana kulungisiwa ndikurate. So I think into ekhona lapha i-25 million leyo ayibuye silungise indawo le siqeda lapho sambe siyefaka imbhede ekusireni sebe sesimelele iCovid.
Ilunga ledale lePhalamende eNkayi South uNkosikazi Stars Mathe obekhona ezohlola isibhedlela seThorngrove Hospital Isolation Ward laye uvumelane loDokotela Labode.
Nayi isimo esiseThorngrove kasimanga kuhle. EThorngrove kufanele sisebenze nzima ukuze abantu mhla kusiba khona olomkhuhlane bathole indawo zokulala kuhle, indawo zokudlela kanye lalabo abaselaphela izigulane zethu. Sifisa bathole izigqoko ezifaneleyo sezikhona. Ngenxa yokuchasisa kwabo lapha eThorngrove kukhanye kabalazo lezo zigqoko ezaneleyo ngitsho lokuvala amakhala kumbe okokuvikela esithi ngama sanitization.
Ilunga ledale lePhalamende kobulawayo uJasmine Thofa uthi ubulawayo udinga uncedo kakhulu, yonke into ayibonileyo isibolile esibhedlela.
IThorngrove Hospital ngokubona kwami akula lutho, abakabi ready. Khona kungabuya ipatient e-positive vele lapha umuntu uyazifela because abakabi ready. Yamboni ungakhangela phansi ama-floors angkhona kapendwanga or kalungiswanga, it's not hygienic. Imbheda vele konke ama-matras angkhona lawo ungayugule ahlugule wesi ungayibona imbheda yangkhona.
UNomathemba Ndlovu omela iGwanda South uthi ilizwe lisengozini enkulu yalumkhuhlane.
Isimo esilapha sivuma khona ukuthatha bebulawayo kuphela, singakabali bonke abanye abaphandle. Sisengozini enkulu. Ayi, iministry sokumele isheshe iqhube masinyane izinto, kulungiswe lapha masinyane ngoba nxa kuthiwa iCovid-19 sithi iCorona isiselibhobho ofana lokuthi isisekona wesithine iGwanda ithi vele seduzane ofana lokuthi sesiphakathi kwabo.
Elinye ilunga lale ikomiti uNkosikazi Jasmine Thofa uthi bebuyela edale bazakwenza konke okusemandleni abo ukuthi ugatsha lwezempilakahle luze masinya luzolungisa udaba lweThorngrove Hospital Isolation Ward.
Ngithi mina ngalokho esikubonayo lapha elokuzeni eThorngrove Hospital ngokungabi ready kwendawo, akula nguba, akulani imithi, akula lutho. So ngibona njengama-MPs njengoba sivalile kathesi singameleli ukuthi size siyevula, kumele sisiya ngemande. So make sure ukuthi sizazama ngomzamo wonke ukuthi sibuyele eParliament siye-reporta, sibhale i-report yethu, sidinga u-Minister of Health ukuthi akhangele indawo le.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Khulamu Zinyathi uthi ngemva kokunanzelela ukuba isibhedlela ngeke sagcina abe-COVID-19 sebebhalele uhulumende bemazisa ngendingeko zabo zonke.
Sothina into esiyenzileyo sikhangele sabona ukuthi kungafunekani okungakanani ukuze isibhedlela sidivide khona lokhu enekadinga ukutho. Then sasesithatha lana i-quantity sasesiyithumela ku-Ministry of Health ukuthi bejani ngalezi mali abathi zitholakele besincedise sikwanise ukuthi siyenze isibhedlela sibe-ready ukuthi samukele ama-patients. Imithi okwamanje akulamuthi wokwelapha i-COVID. Imithi yakhona yonke ise-trial. Kulama cases lana okuthiwa ngama critical cases azafuna ama ventilator. So ama ventilator siyawadinga ukuze njani sibe lawo ukuthi senelise ukuthi sincedise labo abayebe banjiwe. Izigqoko ezokugqoka ezokuvikela abasebenzayo okuthiwa ama personal protective equipment. Esilakho kathesi singenele ukuthi sihlale amalanga kumbe amabili. So silokhu esimelele esikuthenjisiwe ukuthi engxenye sizaphiwa okunye ukuze senelise ukuthi nxa kungaba le umkhuhlane ungamemetheka kakhulu, senelise lathi ukuthi sihlale isibhedlela sivuliwe okwesikhathi eside.
Isibhedlela seThorngrove Hospital Isolation Ward silakho ukugcina izigulane ezilitshumi lasikhombisa, abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa ukugcina amatshumi amathathu. Okwamanje akula muntu ogcinwe khona, njalo amalunga edale lePhalamende athi asilungelanga ukugcina izigulane. Izisebenzi zempilakahle lazo zibikwa zisengozini yokuthelelwa umkhuhlane ngesimo esikhona manje esibhedlela. Indlu ekhangelelwe ukugcina izigulane, ingubo, imbheda, konke sekugugile, kuthi lezisebenzi zempilakahle bezikhala ngezembatho lapho zisebenza, lemithi yokulondoloza ukuhlanzeka yama-sanitizers. Okwamanje inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ayikabi lomuthi wokwelapha iCOVID-19 baqhakathekisa ukuba abantu bahlale bezivikela ukubamba lomkhuhlane njalo behlanzekile. Ngimele iStudio 7 ngise Thorngrove Hospital wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje odokotela besibhedlela sempilo kobulawayo bona bakhala ngokungabi lohlonzi kwemichina eyathengwa kwele India. Le michina yahlawulelwa amadola phose angena kusigidi ngohulumende kodwa odokotela bathi eminye yayo yabuya ingasebenzi njalo ingelansimbi ezaneleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kuvele ngesikhathi amalunga edale lephalamende awekomiti yezempilakahle ebhoda ezibhedlela zikahulumende ehlolisisa ngokusebenza kwazo. Okunye okuvele ekwethekeleleni esibhedlela sempilo ikuthi kukhangelisiswe ngezigidi eziyisikhombisa zamadola eMelika, i-$7 million, eyamukelwa esibhedlela sempilo iqondane laba lomkhuhlane wezinso, kodwa lokho bezithengela eminye imithi yokusebenzisa laloba uhulumende wathi belatshwe kungela mbadalo. Umgcini sihlalo wekomiti le uDokotela Ruth Labode ubuzisisa odokotela mayelana ngemichina le.
Thekile thina abanye khona sizwe namhla indaba ye 7 million eyafakwayo ngoDisemba for dialysis. Kodwa siyazwa kakhulu abantu behamba besithe naba idialysis iyadura, bayathenga izinto zangkhona. Udaba lona kufanele kube le into ethiwa yi-audit. Ikukhangelisise kakhulu ukuthi na isisebenze ebantwini abangaki, isebenza ukwenzani. Kufanele kube lokuyi auditanyana ku audit imali liya. Into yakhulunywa ngama doctors eHarare siyibonile la. Ungani lapha futhi kuwesi. Imchini eminingi vela isebenzi. Labo bayavuma ukuthi futhi ukuthi imchini eminingi yayi second hand. So kuthi ukuthi kulomuntu owathwala $900,000 wahambe India wayathenga imchini ayi second hand wabuya la eZimbabwe. Ngenye into efanele bayi audit yona leyo ukuthi na bona bomathenga babe vele bethenga njani ngoba imali lahlekile.
Umnumzana Owen Sibanda ongudokotela empilo uthi imichina le yala ukusebenza ngesikhathi ifika njalo labo dokotela beIndia behluleka ukuyilungisa.
Imichina thina sikwazi ukuthi ayimitsha yini nathi ngoba sayithole vele siyanpekiwe. So ungenzakala ukuthi ayimitsha, ungenza ukuthi yayike yasebenza sikwazi. Kodwa sayithole vele siyanpekiwe. Sebeyizama ukuyikhonnekta ukuthi bayitheste wabona ukuthi iyasebenza.
Lokuzama ukutesta.
Omnye wakhona wasebenza, omnye awazange usebenze. So ngasa umsebenzi of course yahamba ku technician ukuthi bahlalela baze bathole amacebo ukuthi bawulungisise ngoba bazakhuluma nabantu bangkhona abaletha imchina bazayenza amacebo abantu umchina lwandu lokusebenza.
Udokotela Owen Chokora omunye wabemukela imichina le uthi eminye kayisebenzi.
Okay, so imchina yabuya sibili but ukuthi sibe kwazi ukuthi they brand new or not because it was unpicked when we saw the equipment but eHarare when we went ukuthi ku receiver it was picked. Then when the technicians were testing manje ukuthi babone ukuthi iyasebenza ama technicians not away to our lab but bavele India ba tester. Yeah, omunye onkhona wangasebenzi, omunye wayesebenza ugagaza. Omunye mkhona yayingela ama-parts, ama-spare parts, yayingekho, so ayisebenzi. So kathesi ikhona somewhere in the store rooms, but we've never used them.
Udokotela Vulindlela Dube uthi kunzima ukuthi atsho ukuthi kwakukhangelelwe ukuthi kubuye imichina enjani.
But man kangele, I don't know, maybe it's through storage or nguti vele wona ngokwawo. It's not latest technology. In terms of the company, nguti angeke ngitsho ukuthi kwakuvele ukukhangelela ukutholakala imchina enjani. Ngoba imchina ekhona esilayo, ichiyene ngesikhathi, angithi, kuya ngetechnology. Umchina ungabe umutsha kodwa itechnology yayo umdala. Yikho engingakutsho ukuthi i-technology ekhanya ikhona laphana ngendala ayisiyo latest technology but ngokusebenza kwawo ukuthi kumbe wawusumdala angeke ngikutsho ngesiqiniseko ngoba ngingakwazi lapho eyatholakala khona.
Imizamo yokuthola impendulo kuhulumende mayelana ngemichina le yahlule ngoba incingo bezingaphendulwa. kodwa udaba lwemitshina le lwakhulunywa edale lephalamende lapho umsekeli kamphathintambo wezempilakahle udokotela John Mangwiro aphendula imibuzo ethi imitshina eminye yabuya ingasebenzi kodwa ikhampani eyabathengiselayo izabuya izolungisa.
The procurement was facilitated through the Zimbabwean embassy in India and I was there.
Ukuthenga kwemitshina le kwenziwa sisebenza le-embassy yeZimbabwe kwe-India. Imitshina yathengwa enkampanini ethiwa yi-Medicure. Ngemva kwalokhu yalethwa njalo kwathunyelwa abantu abakwazi ukuyihlanganisa lokuphathisa ukutshengisa ekutshengiseni ukuthi isebenza njani. Kodwa eminye imitshina le yabuya isebenza imitsha ukuthi eminye yabuya isilela ezinye izinto eminye njalo yayimidala. Ngalokho inkampani le izaphenduka iletha lokhu okwasilelayo njalo ilethe imitshina emitsha.
Edabeni lwegciwane lwe-coronavirus odokotela bathi impilo zabo kanye lozulu jikelele zisengozini ngoba kungela malungiselelo okuvikela ukuthathelwana esibhedlela okugoqela impahla zokuvikela nxa besamukela lezi zigulane esibhedlela. Udokotela Solwayo Ngwenya uthi isibhedlela sempilo asidalelwanga ukwelapha imikhuhlane ethelelwanayo ngakho abantu abalomkhuhlane we-coronavirus kufanele baye kwelatshwa esibhedlela se-Thorn Grove. Ethi njalo ukugcina abantu abalomkhuhlane lo kungadala ukumemetheka kwawo. Odokotela bathi basebenza nzima ezibhedlela njalo ukuthengwa kwemitshina kuncedanga lutho ngoba eminingi yakhona ihlezi ingasebenzi kuhle. Nimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abathenga impahla emazweni afana leBotswana leSouth Africa bakhala ngokuthi umkhuhlane weCoronavirus usubalimazile kumabhizimusi abo. Ngoba sebehlise inkhambo phandle kwelizwe njalo impahla ikakhulu evela kwele China ingasatholakali kalula. UMartin Ngwenya uyalandisa isihavuroni kwele Botswana.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla phandle kwelizwe besiyathengisa ekhaya bathi isimo sesiqala ukwasibi ngesikhathi umkhuhlane wegciwane le-corona umemetheka. Kulenani eliphezulu labeZimbabwe eliphila ukuthenga lithengisa impahla phandle kwelizwe ngesikhathi imisebenzi ingatholakali elizweni. Umnumzana Nkazimulo Ndlovu omunye wabeZimbabwe abangena kwele Botswana bethenga impahla zokuyathengisa ekhaya uthi umkhuhlane we-coronavirus usuphazamise kakhulu ibhizimusi labo.
Kunzima kithi ngalesi sikhathi ngoba kuyamele sisebenze kodwa sisaba uhamba-hamba ungagcina kusi-expose to the coronavirus. Njalo ama stock aphansi cause enye impahla esithengayo ivela kwele China manje okwathesi kusamile okunenge.
Omunye njalo othumela impahla kobulawayo kuyathengisa emkambo weflea market umnumzana Mthabisi Dube uthi akuselula lesi sikhathi kulandela uqhamuka komkhuhlane we-coronavirus. Impahla enengi etholakala emkambo yamaflea market kobulawayo ithengwa kwele Botswana kanye leSouth Africa kodwa yona ilungiswa kwele China.
I-coronavirus ila kuvalisa amabhizimusi awe cross border trade ngoba impahla enengi ethengiswa kuma flea markets ekhaya ivela eChina these days akula stock njalo khona uhamba at this time it's not safe umuntu uyabe sesaba yagcina ubamba nalemkhuhlane lapha so aku iCorona ibulala amabhizinesi.
Umkhuhlane we-coronavirus usuhlasele kakhulu kule South Africa kuloku esabela ukuthi noma yisiphi isikhathi ungachaphela kule Botswana kumbe eZimbabwe. Kodwa noma i-coronavirus iqhubeka imemetheka abanye abafana lo mnumzana Rodwell Moyo yena othengisa imithi yenkomo kule Botswana esuka eZimbabwe bathi lithuba elihle lokwenza ibhizimusi.
Thina nje abantu be-business asiboni ukuthi i-coronavirus okwakhathi isikhathi singabe si-affectile ngoba ama-orders lokhu ehamba njengoba kade evele ehamba. Udubo olukhona esilalo kathesi ukuthi sibona abantu aba seZimbabwe ama customers athi seZimbabwe sebe order kakhulu ukujengisa ibona bayesaba ukuhamba kodwa bayathumela thina ethi vele nje siba supply ukuthi sikijini.
Umoyo uyavuma ukuthi bayesaba ukubamba umkhuhlane we-corona kodwa bayazama ukuzivikela ngazo zonke indlela. Izihambi phakathi kweleBotswana leZimbabwe sikhala ngokuthi kulutshwane okwenziwayo emngceleni ukubavikela phezu kokubanjwa umkhuhlane wecoronavirus. I-Studio 7 kayenilisanga ukukhuluma labenhlanganiso yababona ngabeqa umngcele bethenga bethengisa impahla abeZimbabwe Cross Border Association abangaphendulanga imibuzo phezu kwesimo sebhizimusi yabo ngesikhathi secoronavirus. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Kwezemidlalo lamhlanje babhekane lensinda baphendule abezemidlalo ngemva kokumiswa ukudlala emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. UJoseph Njanji usibhalo ludaba.
Izinqumo esithethwe nguhulumende wakweleZimbabwe sokuba kumiswe ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 wona obangelwa ligciwane le-corona sokudale ukuba abezemidlalo etshiyeneyo labo bemise inhlelo zabo. Lokhu sekudale ukuba kudluliselwe phambili ukuqala kwemidlalo etshiyeneyo efana le-Ikhasi Laga Premier Soccer League. Isikhulumeli seqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uRonald Moyo uthi ukumiswa kokuqala kwemidlalo kuzalethela amaqembu inkinga eziningi.
Amaqembu abelungiselela isizini yethu bekhangelele khonokho ukuthi hayi iyaqala ngo-March kodwa ngomkhuhlane lo umdlalo sidluliselwe phambili sokusitsho ukuthi amaqembu sokumele abuyele back ku-drawing board. Zakunika for example abaqeqeshi nxa belungisa ama-program abo ayi-pre-season babe bewalungise ngendlela yokuthi kusiyaqala imidlalo abafana babo basebefit okunganani. Khathe sebe nomlando ubana begcine abafana laba befit kuze kuyefika leso sikhathi lapho kuyaqala khona i-season. Akusomsebenzi olula lowo kuma-coaches.
Umoyo oqhubekele phambili wathi amaqembu amaningi athola imali evela emagedini izibukeli zibhadala ukuba zingene ebholeni njalo asezathwala nzima ukuthola iholo labadlali bona kumele behole ngoba beqhatshiwe. Umgcini sidlalo weBulawayo Volleyball Association uWilliam Maziro uthi labo njengenhlanganiso sebemise zonke inhlelo zabo kulandela isinqumo esithethwe nguhulumende.
Kulandela ukumiswa kwemidlalo yonke ebilungiselwe iZimbabwe Volleyball Association lathi njengeBulawayo Volleyball Association sikubone kufanele ukuthi simise imidlalo yethu ebimele ibe khona kugoqela umdlalo we-pre-season tournament obukhona ngeviki leza impela viki njalo lokulontsha kuqala kwesizini yethu ye-2020 sibona kungcono ukuthi singathini abantu bebe safe senze esingakwanisa ngamandla ngoba i-capacity yokuholda into zinalezo lathi asingeke sanelise ukuyime.
Isiphathamandla seBulawayo Metropolitan Darts League uNhlanhla Sibanda yena uthi bazalandela isinqumo esithethwe ngabe-National Darts Association esokumisa imidlalo.
Umdlalo wethu wama-darts ke hayi phambaniseke kakhulu ngendaba ye-coronavirus. Abadlali bama-darts bakhanyakala ke bayakhonona lapho ukuthi kadi baze ba kuye bangadlali bangaqhubekeli phambili lemidlalo yabo yamadatsi khona umdlalo wamadatsi uzabe ulabantu abangafiki amachumi amathathu nje kuphela kodwa abantu bemabhasini babe bebaningi bekufika ikhulu ezitimeleni bekufika amakhulu amahlanu kodwa ubona bamadatsi ukuthi hayi kaume. Sithatha injalo ke leyo directive ngoba ivelele National Data Association of Zimbabwe indazo sizalandela njengoba beyiwa balawula amadatha elizweni.
Umongameli welizwe leZimbabwe Emmerson Mnangagwa ngolwesibili uthe isimo kasilunganga ngenxa yomkhuhlane wecorona njalo walaya oba abantu beke bame ukubuthana bedlule ikhulu okwensuku ezingamajumi ayisithupha. Ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sekudale ukuba ezemidlalo zimiswe emhlabeni jikelele njalo lokhu sekuchiya abalandeli bezemidlalo belesizungu ikakhulu abalandeli bomdlalo nguqu bona abalandela ikakhulu imidlalo yamazwe yachineyo ikakhulu phecheya kolwandle abayibona kumabona kude. Ukungadlalwa kwemidlalo lokhu sekulethe umjombo lakulabo abaphila ngokubheja ngoba kungela midlalo eqhubekayo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday my darling, was a Friday seven to pogine.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli osacathulayo umdawini ehamba leqembu lakhe leizingwenyama bephethe idlalate labo elilesihloko esithi uhambe wrong.
Akhe
likamdawini lokuzalwa nguzizwe Sibanda. Besizwa idabuka kohingwe phansi le-Plum Tree kodwa icula ikwele South Africa. Nangu umdawini echasisa ngomango ase uhambile kwezomculo.
Kushuthi leli dlalabe lesivili mina emculweni kushuthi ngaqala 2018 umkhulonyaka 2020 sengisebenzela i-album lesithathu alikaphumi kodwa ngisebenzela i-album lesithathu sengineminyaka 83 ngisemculweni.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi sengingubaba inohahilapha isilo siyavungula kanye lethi nansi indaba.
Ukulithenga noma nokuxoxisana nami bebengazi ngono kusho ukuthi ngizochiya nanzi inamba ngiyatholakala kuwhatsapp nakuma-calls ngiyatholakala inamba zami ezithim 0655 34 24 92 yikho la engitholakala khona ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili siyazani noma ngikuyazise ngami ngcono yikho la engitholakala khona.
Abalandeli ungathanda ukubatshiyela wabi amazwi?
Njengoba ngisasemncane emculweni ngifisa ukuthi abalandeli bangisapote nangemibono yabo ingisapote futhi ukuze ngikwazi ukubayenzela into ezobajabulisa kwelizayo.
Uphuma ke enkundleni umdawini leqembu lakhe leizingwenyama ngale ethi zadabula amazwe. Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ikomiti yedali lephalamende ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seThornkrug kwaBulawayo kasilungelanga ukuba lezigulane ezelatshwa zihlala khona ikakhulu ezilomkhuhlane wecoronavirus. Odokotela besibhedlela sempilo bona bakhala ngokungabi lohlonzi kwemitshina eyathengwa kwele India. Uwoza Friday lamhlanje besilomhlabeleli osacathulayo umdawini ehamba leqembu lakhe le izingwenyama. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo Nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.